Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 14 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAS ku-ground siyakampena njengasasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi uBabes bembube lithi selilubhekise eCanada leOntario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezijeneyo.
Hayi, asikatshitshi lutho. Lokho esihlabela umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ePhalamende umnumzana Fabian, kufa hawutizwi edalele ePhalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare, kodwa akatshongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edalele ePhalamende umnumzana Dakutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngembhobho ohlobo lwe-AK-47, watholakala etshayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesiboneka nengi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngazi wore olilunga letale lephalamende. Laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama-AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungazayo kwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lo mama osejele. So kanengi nengi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga silembali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. Lamapolice ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eparlamenti uyabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana lesadaki ayekhuluma le-AU ayekhuluma le-UN ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU UN etc ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi kodwa yabethule kakukhanye lokuthi kwenzakalani kokulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheji likaZulu. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Farai Marabira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla leZANU PF AF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West bethesele inhlanganiso icala lekuthusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho bekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli wefazi umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele Studio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla leZANU PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust Fund sikhona ukuncedisa iZANU PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU PF. Engaba ngama-harmonized election kumbe ebe ngama-by-election sebe sikhona ukuncedisa iZANU PF njengomntana weZANU PF i-affiliate yeZANU PF. Ngakho-ke kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-fazi ku-ground siyakampena njenga esasikwenza kuma by election kuma harmonized election ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFast ngise Pet Bridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana evotelizana uPF evotele community sani ukubana ewine sisuka khona apho sahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama members awefast ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana iZANU PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eForever Citizens Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise iZANU PF kathesi lasesikhathini esibuyayo.
Ngiyabona sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha iminini ngwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethusela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabili abantu laba bezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akula muntu ethuswayo kuyabe kuyikudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khona eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. Egoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama final touches.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Musaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa eBanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asisele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Tite seven huwa njani njani mase ngabobulawa iphumule madonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered ise South Africa ngamayouth aseZimbabwe asebekhadile ngombuso wezana sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazwilinye. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokukhomenta ngayo kufacebook page ye-VOA Ndebele asihlangane khona lapha bazokujoyina. Kuna ama t-shirt 150, kuna ama barret 100 randa. Njalo ilama branch from Johannesburg, Pretoria, Eastern Cape la kwezinda. Kuningi ziningi inhlelo ezenziwayo laphana. Sukumele bantu bakithi sibambisane. Isimo sibi. Bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni. Idudula sukuba yakhuluma. Manje iSouth African government iyabazi, iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele ethilizwe. Silungisele ikusasa labantu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele kuba gas nakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo umuntu akamangakwa lo osengezwe Thabang. Othi yena ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele. Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uThabang isibongo sakwaMalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Thabang. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kuzana uPierre Chenas singafuni asifuni izana izana ngekayise hayi akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo siyabona
Studio 7 livuka njani okhuluma ngolimkani wesiganda kona yena besicela lisidlulisele umlayezo kumnangagwa lindlulisele umlayezo wamkhathi manje uzwa njani abantu beSouth Africa ma besithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi ilizwe lakithi lirichi kakhulu limnothile kodwa yena ngelokhuzeni yakhe ukukhokheli bakhe ukukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabangwa kwamthengile manje sekuxothisa amalungu e-TRC asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakaza abahle Studio 7 hey livuka njani basakazi bethu hayi nethemba liright hayi siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso yeumluleko okhulumayo Studio 7 hawo kuzomunye ubaba lana ubaba wethu sekhala bethi thina abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabe abantu bebesekhaya bathuka hawo shame kodwa baba wethu sengazibhekisana nathi abantu baseGoli uyabona ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana lohlaza noma singasingela lutho njengoba utsho ukuthi asila lutho sihleka lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukela nyana ubona omalayisha every month nje ama-trolley eqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba right sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asila lutho asila lutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikuthola siphosela hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositintela abantu baseGoli laba bathuka bakanje kanje ha kunjalo baba wami ngixolise khona lapho kodwa hayi eqinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi naseGoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 nizwenza naye nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yena iZimbabwe ayila amapolisa asebenzela izani sibeke nje sigaqa ukuthi sebenzela izani kungani abantu bengabandleke abaleke bethumba i-TPDC siyabona ukuthi izani yiyo enezidoko emphakathi izani ma ungabe ungathi ophezane nayo bacashisa umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemthumbi bemphakela amajeseni imijezo yemphakhe isilopho ize izani ayilunganga ayize neqiniso yonke into yibebeka etafuleni bengafuna ukuthi beqhwade lo mbuso ethatha izimbabwe benze izimbabwe ngethu sonke esikele izimbabwe sicela kusihlonise ntiwalathi sibahlonise
ye salibonani bakithi ku-Studio 7 siyavengelela ekuseni khona lapha hayi obaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahle hle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo kambe izimbabwe ngahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela nduzela yekona laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazawe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizana ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumpeni yifazi yabo leyo akayegelele lamanga lo
njani Studio 7 njani Studio 7 lonke nje uDungamire Nkomo bonke nje abasakazi beStudio 7 sithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi ngichabango lo uncasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwa ngeZANU PF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha without ibebizwe iZANU PF iZANU PF iyathiretre nalabo abantu babuya bazosiqeda azu baba lo uyazi uma ngakhuluma kanje seduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-TRC hayi mina lokhu kuthiwa iZANU PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe kwaze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZANU PF i-TRC ayina order that's why ubona indaba zabo chabangu yonke into yoku-TRC
akusi party lokho yena sikhuluma inqiniso abantu bakithi singafuna ukuthi abantu izampf ayithinte ngisho into yenzenzakala lapha iTCC ayina order yibo abathumba abangani babo yobulala labodwa le beqede bethi izampf izampf kuphela efanele ithumina amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi laba bantu yiwo phela umsebenzi wawo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungatshuna ukukhuluma TCC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mabavote izanup f ms behlukane lakholokuya
227 ninjani balaleli labasakazi usiba lukhulu okhulumayo uyabona le ndaba TCC hhayi mina lokhu kuthiwa izanup f yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola ms la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ngokulungisa ilizwe kwaze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi izanupf izanupf kuphela efanele ithumela amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi laba bantu yiwo phela umsebenzi wawo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusi party lokho nje ungatshuna ukukhuluma TCC yini khonoko into nje engalancedo leyana emoshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mabavotele izanupf ms behlukane lakholokuya
ngoba lapha Studio 7 into ezakalayo lapha bantu beZimbabwe singababhizi ngoshabanga lokho sithi ushabanga umyekeleni athathe laba TCC abahamba la abayiziphofu ahambe labo khona ngala bangazilutho ngapha asibuildeni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabanga loyo singalokho sidideka ngayo is going to take another 5 years. Is an upheaval to same Bruswen. Never see peace, not going to catch her. Let him go. Make an a hambe. Hambe, I want to back a lava of night. Nasno sending up a very singer. Spoken was cleaning up. Moralendere very obvious. Very is going to take long time. In there is an upheaval in Zaloki. Conapum now to be visited by Sansa, and Sabas Baba, so Valenking Alley. Is Cassia Hambuzona. 5 years is Guana food is an upheaval. We have footy, Bose foot. It is a dependent. It is a visiting among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezibalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga okuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa isithi impi le ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Pangodube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel. So isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel. Kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine. Kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lukontrolwa ngabase-Israel ngapha emhlabathini kukontrola i-Israel. So yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale i-reporter kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe lase-Israel ukuthi ibonakale ukuthi iqondile yini. Okungangokuthi zonke izinto abazisebenzisayo noma yinto izikhathi esetshenziswa yiHamas ukuthi bayenelise ukulwisana le-Israel izikhali abazithwala bengena behamba through ama-tunnels abawagebha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayevumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza yiwo asebasebenzisa ukuthi so akusoze kube lula ukuthi ba transport imachinery enkulu benga transport nje izinto ezikhali ezincane ezilaleza bangazisebenza kwesikhatshana kodwa ke asikakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona itire la ngamabhomba ibhomba la ngisho lesebenza izindiza mchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi idestroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngeinformation yokuqala nxa beqeda laphana sebethumela ke amasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayengela kuleya indawo kodwa ke kuyenze kule molakala omkhulu kakhulu ongakuthi akusoze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicha sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenzi bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwane savunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyikhulunywa iMelika leBritain kodwa ke kulokuthi bazama ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje lingakhethi ngeke uthi libhomba nga okuyinto ezisubuhlungu into ezisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona idestruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBritani la nguhulumende weMelika.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bango Dube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobebs bembube bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Sisiphethisa iAmerica kathesi currently we're in Maryland but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to I think about 16 states just to name a few and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona ngabe eZimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrica la bakhona pa eMelika?
Kukukebe kuhlangene but mostly bangabe America kakhulu basamnikela kuhle kakhulu ever since we came here. This is our I think 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why sihlala siphenduka is the way they receive us and how we impact on them lathi sibachaza sibili kakhulu so akusekho nzima ukuthi babe besibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the most biggest theater that we've ever performed in the ASA. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So, slabelela kuma theater anjalo, awe acapella, ngitileazo titina slabela singe like my instruments. So, abantu abajabulela umculo wethu, ngoba labana abahlala belaleli, balalelisise, akula msindo, akula. But we've also been to iKennedy Center.
Selulubhekise eCanada, likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo, lo wenu lokhu yiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo.
Hayi, asikajiji lutho. Lokho sihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Ningi abantu abalokho bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, obo Black Umfolosi, insimizi emnyama, iBlack Mambazo, South Africa. So, eCanada, we're going, we've got 5 shows in Ontario. And after that we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya liba phathelani luyaluthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingene elingcono yini kulabanye abahlabelela abasekhaya sabangatholi ithuba elifanayo.
Yeye kakhulu ungcono kakhulu kulokuthi ubuhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows. You get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also ikho kunyokuletha imali. Yes, ngkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani la ngapha because ngapha I population is big and asika iqedi. Even if you've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states awe America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoduduzile Sibanda ilunga leqembu le Peps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.